eqinisweni baba, amathembu nganasiselawo. Amathemba siselawo, sesikhomba ukuvuma konke. Ungathiwa kuza lokho, sesikhomba ukuvuma. Asisakwazi sibilithi kahle kahle kuleli lizwe kuyikho kurayithi yikuphi. Ngoba kuyena leli elalikhona imali, sasinethemba ukuthi hhayi, into zizalunga. Yaqala sibili rayithi, hawu, kathesi, ha, ayisathengi.
Ye kodwa yona imali ihamba njani lezi nsuku isindo sayo sizwa kuthiwa kasisaguquki kangako njengensuku ezedluleyo. Kuliqiniso yini njalo kuhamba njani?
Imali njengezitolo amarethi asekhwele kakhulu ba. Abanikazi bezitolo abathengisayo sebeqhoze amarethi kakhulu ukudlula phandle ku-black market. Ngoba kunje ungangena esitolo ma ushopa nge-US dollar irethi yesitolo is 450 kwezindawo 430. Phandle kubo sithatheleni irethi isukubo 360 so suka abantu bebone sokungcono ukuthi umuntu asebenzise imali yakhe esitolo athenge ngayo than ukuthi atshintshe phandle ku-black market.
Manje nxa kuyukuthi imali eZimbabwe entsha ingasungulwa awuboni na ukuthi kuzaphathisa ukuthi uyabusenelisa ukuthi uphume layo phandle kwelizwe uyoyitshintsha emazweni amanye akuphathisi yini khona?
Nxa iyimali engafani lalezi mali ebezingena kuyabe kuphathisa baba. Iyimali yokuthi ungasisebenzisa phandle kwelizwe kuyabe iphathisa kakhulu. Kodwa nxa injengayena leyo esiyisebenzisayo ayiphumi phandle kwamazwe, isebenza khonapha ekhaya.